Abezimrights laba bemelwe ngomunye wamalunga ebhodi umnumzana Nolurai Jena onguyena umphathi wesikhwama kulenhlanganiso bamiswe phambi kukamantshi umnumzana Tendai Mawe besetheswa umlando wokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota okungekho emthethweni. Amaphepha ethulwe ngabachuchisi abika kuba abezimrights besebenzelana lomqondisi walenhlanganiso umnumzana Okay Machisa umgcini sihlalo walenhlanganiso eHighfields uDokazi Shereni umhleli wenhlelo kulenhlanganiso uLeo Chamawinya uFarai Bani kanye loTatenda Chinaka bavumelana ukuba babhalise amagama abantu abazavota okungekho emthethweni. Betheswa njalo umlando wokuloba imibiko yamanga kanye lokuyikhankasela okubikwa kuphazamisa imisebenzi kahulumende njengalokho okuthiwa ngumthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Uhulumende uveza ukuba amachisa labanye bakhe bavumelana ukusebenzisa amaphepha angayisiwo ukubhalisa amagama alabo abalemvumo yokuvota akhomba ukuba sebelalo lelo lungelo bephazamisa ukusebenza kwehofisi ka-Registrar General. Uhulumende uthi ukwenza kwalaba bantu bekuyingozi ngoba lesi senzo besingabangela ukuchitheka kwegazi aluba lawo maphetshana eke abonakala ngesikhathi ukhetho luqhutshwa lalapho seluphelile lolu khetho olukhangelelwe ukuba luza kuba khona lonyaka. Kolunye udaba njalo belusedale lamhla, uMahluli uHlekani Mayera weHigh Court unikeze uShereni ithuba lokuba ahlawule imali yebail ethi abedale likamantshi baphosisa ngokumncitsha lelo thuba ngezizathu zokuba ulakho ukubaleka. UMahluli Mayera unqume ukuba uShereni kumele ahlawule amagulu amahlanu amadola $500 aziveze emapholiseni kathathu ngeviki njalo angazaphazamisa abafakazi ngesikhathi luhluzisiswa lolu daba. UChamawinya uChinake kanye loBani bona lokhu beseremand prison. Udaba lukaChamawinya lokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yebail lukhangelelwe ukungeniswa edale ngolwesibili kweviki ezayo. Abetheswa umlando laba bayalilandula icala abe-Crisis in Zimbabwe Coalition abamela phose amalunga alikhulu enhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi uhulumende uvele eziqophile lezinhlanganiso sikhathi sonke ikakhulu ingavele iqale inkulumo yokuba kuza kuqhutshwa ukhetho elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.